So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Elingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 3 kumfufu 2019 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibhanga le-RBZ selihlehlele emuva kusinqumo sokumisa akwenza umsebenzi wokuthumeza lokuthengisa imali ngomakhalekhukhwini i-cash in cash out kodwa sokule migoqo.
Umthule Ncube yena ngokwakhe vele ngumuntu owayesiovele esonda ukuthi ngezelele izimali ezingena emabhenki kumbe abantu bathathe imali eni ngoba kule inflation.
Abesifazane sebekhuthazwe ukuthi bayehlola umkhuhlane wemvukuzane yebele ngobuningi okwenqabela ukulahlekelwa impilo. Sokulungiselelwa ukuvulwa isikolo esitsha iUnited States Achievers Program kumbe USAP Community School eHarare esiza kuba labantwana abenza izifundo ze-lower sixth susela ngozibandlela ngomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulandela isinqumo sebhanga elikhulu leReserve Bank of Zimbabwe sokubuyisela ukusebenza kwendlela yokuthumezelana lokuthenga kunye lokuthengiselana imali olo cash in cash out, ingcwethi ezicubungula izomnotho elizwe zithi kuzaba lukhuni ukuthi kulandelwe imigoqo emitsha esibekiwe yi-RBZ. I-RBZ ihlehlele emuva kusinqumo sayo sokumisa abenza lumsebenzi isithi sebengaqhubeka kodwa bengathumeli kumbe ukuthengisa imali edlula amadola alikhulu i-$100 ngasikhathi sinye. Kodwa kulabanye ababikwa kade bethumezelana imali efika kumbe yedlule izigidi ezilichumi i-$10 million ngasikhathi sinye. Ugatsha lwe-EcoCash okuyingxenye yenkampani ikamakhalekhukhwini ye-Econet bese ibisikhweze lolu daba emthethwandaba lusebenzisa inkampani yalo ye-Cassava SmartTech luphikisana lenyathelo le-RBZ elokumisa lomsebenzi. Embikweni wethulwe izolo ntambama usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana John Mangudya uthe leli bhanga lizajezisa abazakwephula imigoqo emitsha kanye labahuquluza imali osekubhakile kulolu hlelo. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho.
Bebekhanya vele ukuthi bebengasizenqobe efika bayacala kodwa ngabantu babo ngama-agents abo nxa idongo lakho lingakwazi ukukhuluma lizakuphambanisela umento. So nabona athi kade kuqakathekile ukuthi badinga indlela nje yokuthintita ulonyo ukwenzela ukuthi kube le ndlela yokuthi abantu baziphathe. Angikhona ukuthi kuzasebenza nje kodwa ngibona ngathi bebenze kahle nje ngoba abantu bayiqholo kancane.
Kodwa lokhu-ke ukuthi ibhanga lingafaka imali lizatshintsha ama-RTGS ngesilinganiso esifanayo ukwenzela ukuthi isilinganiso sayo singanciphi, linyathelo elihle yini?
Angikwazi ukuthi bazawuhambisana njani ngoba nxa bona besithi ungavele ufake imali ebhenki kuwavula kuba lama-consequences ngoba vele umthule Ncube yena ngokwakhe vele ngumuntu owayeovele esonda ukuthi ngezelele izimali ezingena emabhenki kumbe abantu bathathe imali eni ngoba kule inflation. Kodwa lapha sesibona ukuthi sokungathi sokuyikwethuka nje njengoba abantu be-Econet bebethe khona indaba yokuthi akula mali eyenelayo esemsikeni ebhodayo ku-circulation. So abakwenza kathesi vele kuza kwenza ukuthi intengo yemali ivele ihlikhwele, i-inflation yakhona vele iyahlikone. Ngaye vele baphungukela nje kunjalo njengoba belokhu athi kuyikho khona kade wasekuthi ukuphambaniseni. Angiboni kathesi kuzanceda.
Usiba lukhulu njalo uyatsho ukuthi laba abayenza lo msebenzi kumele belandele ezinye iziqondiso. Kuzasebenza yini lokhu njalo kulula yini ukuthi abayihuquluzayo bejeziswe?
Umthetho wakho nje uyikho vele abantu beyikhona ukuthi bebe sithi kuyahlupha ukuthi bacubungza khangela isithi ukuthi indaba yakhona icela khona ngubani uyilenzayo. Ngibona ngathi mina vele umthetho wakhona lowo asizisebenzi ngoba abantu bezimbabwe balezindlela eziningi ezokuthi bazuze imali. Hatshi lokhu sokuphunga ukukhuluma nje sokuyuvala nje inhloni ukuthi sebebagqula umthetho sekuphendulela futhi. Angiboni ukuthi angenza thathi.
Singabona uhlelo loluyana lokhu lusebenza ngendlela ebelusebenza ngayo.
Kalibake sekhona akusavunye ukuthi abantu basebenze imali isibane basebenze imali bengaphandle kodwa idola lahle laphendulwa lalo liphendulwa emsikeni. Kathi sibe sithi abantu bazafanele ithathe imali i-100. Into yakhona umuntu izakwazi ukuthi mina nxa ngithathe imali ngithathe nawo ma athathe la i-100 umunye athathe la awusuke ukuthi kutshintshe lokhu. Ngibona ngathi kuzabuyela nje endaweni lapha ade kuyikho khona ubuqilika khona abantu bethengiselana imali le mali yakhona ingathi ihlupha ukuthizwe.
Isisombululo salolu daba kuyini?
Umsebenzi webhenki ukuthi nxa imali iyilutshwana emsikeni sebevula impompi yemali sebaningi. Nxa ingabaningi kakhulu bayavala impompi ngokukhweza ama-interest rates. Kodwa inkinga ukuthi imali ephumayo iyalapha ekhaya yamabhondi axotshana le-US dollar. So abantu abaningi abayizuzayo ngabakorokoza bebathengisana nabegolide bavele bahle bayebambe bezama ukudinga imali yangaphandle layo uhulumente uyayidinga imali yangaphandle. So okuqakathekile ukuthi kube le ndlela zokuthi imali yangaphandle kumbe ibe yiningi kumbe ihleli kuthiwa khona vele yayihla sebenzi lapha nxa ivele ikhona dathi abantu babebekhi beyixotshanisa besebenzisa imali yalapha amakhona.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Abesifazane beZimbabwe sebekhuthazwe ukuthi bayehlolwa umkhuhlane wemvukuzane yebele ngobuningi kwenqabela ukulahlekelwa impilo. Inkuthazo le iza ngesikhathi iZimbabwe imanyene lamazwe omhlaba jikelele kumkhankaso okulimukisa uZulu ngalomkhuhlane oqala emhlaka 1 kulinyanga njalo ozaphela ekupheleni kwenyanga we-Breast Cancer Awareness Month. Bangena kunkulungwane lenkulungwane besifazane ababulawa imvukuzane yebele ngomnyaka eZimbabwe. Emhlabeni jikelele bedlula ingxenye yesigidi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo abesifazane unkosazana Linda Mpofu yena othi kubalulekile ukuthi abesifazane bayehlolwa ukuze bathathe amanyathelo nxa bethe batholakala belawo lomkhuhlane.
Umkhuhlane lowu usuqede abantu kakhulu ikakhulu omama, yikho kuqakathekile kakhulu ukuthi bayaziswe kumbe kube le-awareness ngemvukuzane leyi. Njalo abatshoyo kumbe abaphenyaphenyayo abayenza ama-research sebenanzelele njalo ukuthi isifo lesi labo baba lakho sengengeza ukuthi kulama-cases nje ambalwa lapho labo asebeke bahlaselwa yilowo mkhuhlane. Yikho-ke kuqakathekile ukuthi kube lo mkhankaso omkhulu kakhulu ulimukisa abantu ngomkhuhlane lowo. Ungananzelela vele nje imkhuhlane yonke yemvukuzane imkhuhlane ebulalayo kakhulu, yikho kuqakathekile kuphela nje ukuthi i-breast cancer yona ibulala isitshaba sonke, kambe nxa omama abaningi bengabulawa i-breast cancer okutsho ukuthi phela hayi isize asisekho. So kuqakathekile kakhulu ukuthi omama babekwazi bafundise bathole usizo kusesemasinyane.
Omama beZimbabwe ungathi balolwazi olwaneleyo yini ngemvukuzane yebele?
Thina okwethu eZimbabwe kulusizi Nkomo ngoba ungananzelela vele ulwazi luphelela nje emadolobheni kakhulu. Lawo amadolobho amakhulu ingasabali amancane anjengawethu lawa oGwanda laboBeitbridge laboPlant. Yikho-ke mele ulwazi luphume kakhulu luye lasemakhaya lapho kuthiwa khona kukomnyama ubambile khona lufike, ngoba thina lapha eZimbabwe asikafiki ezingeni sibili lokucabangela ama rural women ethu omama basemaphandleni kungani sibakhohliwe sikile. So kuningi okusamele kuyenzakale ukuze abantu omama bebe nolwazi lemkhuhlane leyi esiqeda abantu kangaka emvukuzane.
Obaba bona ndima bani abangayidlala ekulwisaneni lalomkhuhlane.
Ungananzelela vele obaba kakhulu yibo abajayele ukuba ngithi lesei kumbe lokutsho lokulawula lokuphawula ukuthi omama bahambe ezibhedlela kumbe bangayi. Sengikhulumela kulabo abathethweyo lalabo abasahlala labo baba babo ababamba ngezandla eziqinileyo. Yikho ke nxa kuthiwa kulomkhankaso kakungabi lomkhankaso okhangele omama kuphela kodwa kube ngumkhankaso ogoqela obaba ukwenzela ukuthi ubaba angalimuka ngalowo mkhuhlane laye ulakho ukuthi ancedise umama ikakhulu ngoba abesibhedlela omongikazi lamadokotela ayatsho ukule ndlela yokuthi uzikhangele ngayo uzihlole ukuzivotobotoza usize ukuthi kumbe ungabe usulawo lowo mkhuhlane. Obaba labo kunganceda ukuthi bancedise omama ukuthi labo bebotoze bakhangele ukuthi kambe umkami engabe selawo lowo mkhuhlane. So engikutsho yikuthi obaba labo balendima enkulu yokudlala xa sikhangele imkhuhlane le. Labo i-awareness kayifike kibo xa kukhulunywa nge-breast cancer babalwe labo phakathi ukwenzela ukuthi bancedise.
Lo ngunkosazana Linda Mpofu olwela amalungelo abesifazane ubexoxa ecingweni lontungamile Nkomo we-Studio 7 eseGwanda.
Appropriate measures are being taken to address the cash situation.
Umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa wethule umumo owesimo selizwe owe State of the Nation Address SONA. Ukuhlaziya lolu daba sizahlangana eHarare eCrown Plaza Hotel mhlaka 3 Mfumfu. Wozani lihlangane noBless Nzulu weStudio 7 sibambane neMedia Center ngo-6 ntambama sixoxe ngalolu daba.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi indodana kamoya umnumzana Joshua Nkomo usangilizwe usefuna ukuthi amathambo kayise asuswe emathuneni eHeroes Acre eHarare ayengcwatshwa kakutsha ekhaya eKezi. Usibangilizwe ubikwa esithi vele uyise wayetheka funi kungcwatshwa iHeroes Acre kodwa ngoba imuli yayingela mandla alingana lakaGrace Mugabe kayenelisanga ukwala lokhu. Iphephandaba leChronicle lithi kulamajaha amabili uGive Mo Mutumba loTatenda Ngwenya amadlwengula omunye umama owayebelethe umntwana bambulala baqhubeka besiya ecansini lesidumbu andubana basiphosele emlindini kunye losane olwalulokhulu semhlane. Ababili laba bagwetshelwe ukulengiswa. Umsakazo we-BBC uthi umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa kunye lomongameli Muhammadu Buhari wakwele Nigeria bazahlangana ngemva kwamaviki kube lodlakela obeluqondiswe kwabokuza kwele South Africa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu balaleli lapho elisiphe khona imbono yenu eliyithumele nge-WhatsApp.
Hayi, inkohlakalo akula muntu ozayiqeda. Nxa befuna ukubona inkohlakalo kabahambe ngomgwaqo wenkayi from eQueen's Park khonapho kumguza khonaphana. Usuke lapho uye emapholiseni enyathi. Bagcwele imigwaqo yonke bafuna imali. Usuke lapho yenkayi ngivela khona nje kathesi. Ngihambe khona izolo ngayaphenduka izolo. Hayi, sebehlupha lokhana okudlula okukamgabe. Akula muntu oza kuqeda lokho.
Lenjani mthakazi? Ukhawunda sibanda lapho kusana. Hey bantu benkosi, kuyadanisa njalo kudabula inhliziyo. Nxa kuthiwa khona abantu kukhwezwa impahla ngama 300% amanzi ukuthi awungikhweza ama percentage ngama 300% ngoba even 50% that's abnormal percentage, that's an abnormal markup ongayicharge wherever. Any business ukuthi khona we are told us to charge something like 50%, it's very abnormal. Vele kwakho kuvele kuphezulu kakhulu. Abantu baleminyaka bengayengezelela imali, amapetrol ahlale khwela, uyazi into zonke ziyakhwela. Kanti ushiwa urhulumente lo ucabanga ukuthi abantu le mali bayithatha ngaphi, shuwa angakaze abafakele yona. Abantu nxa bekhala ukuthi bayengezelelwe imali even 100% urhulumente kakuvuma, kodwa nemesecharge ucharge wona la ma-300%. What is that, shuwa TV? So nxa ukuthi uzafuna ukuthi kukhwezwe amanzi nge-300%, kuthi kuphela abantu sekumele bengezelele imirholo ngama-1000% at least. Ngoba yini kathi khona kokunjalo, very sure, yini civic 300% markup oyi-edayo? Angikwazi ukuthi lowo muntu angabe kufundile loba njani, angikwanisi uku-understand i-government le ukuthi kanti isebenza njani. Ah, mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe lowo muntu bebezama ukuthi bathi bayengezelele amanzi nge-3%, basebephambanisa nje bathi 300, ngoba even like 30% is too much. Angeke kuveke kwenza kwengezelwa ngama 30%, mhlawumbe bebezama ukuthi 3%, ngoba vele esituation yakulelanlizwe ama-percentage amele afakwe ngama 1% nje, at least ama 1%, 1.5%, kumbe 0.1% yikwe sikuexpectayo, not 30%, not 300%. 300%, hayi vele into enjalo ayikho kuma-akhawunti, mina ngaze ngivule nje 300%, hayi khona angaze ngibuze vele kuma-akhawunti ukuthi what kind of business is that was. Yiyo kumele ibizo lamapholisa phele nalezo, yikho mpela kumele amapholisa basebenze khona bebophe umuntu oyabe sezinto ezinjalo. Angaze ukuthi amapetroli akhwezwa every day, intengo ziyakhweza, ukudla kuyakhweza, amanzi bona la abe sesiba yi-300%. Nxa siyahlangana la ma-percentage amapetroli lento kuyakuba imalini phela ngimusi 1000% vele. Hawu bantu benkosi, shiwakele sihawukeleni. Hawu
mina ngithi ubaba uMnangagwa kulaba abantu abathengisa imali karathe kakhulu aba i-management ebhenki eyethatha imali niko siphatheleni besiyathengisa imali phandle, ngoba yiyo ebangela inkinga yonke le esinayo. Karathe kakhulu i-management ebhenki ethatha amasotshalala amapholisa begcwala imabhenki lapha bebona ukuthi i-management yenza into esemthethweni. Abantu bephiwa imali ezabo ebhenki, akho into besincitshe imali ebhenki, bethi imali ayikho ebhenki beseze ukuyithatha beniko siphatheleni ukuthi besithengisela phandle. Sinikwa ngipho ngipho imali zethu 100 ngilanga 50 ukwenza ukuthi siyethenga imali phandle. Uhulumende karatha abantu management ebhenki imali ninenga kakhulu ibhondi eliphandle, nxa ufuna ukulithenga uthenga inqwabanqwaba oyifunayo uyithiye, okutshengisa ibhenki kayehluleki ukunika abantu imali ikwanisa ukuthatha imali niko siphatheleni phandle ukuthi besithengisele imali ebhenki ikwani ukuthi siyiphiwe ikwanile.
Ngoba indaba yokuthengiswa kwemali sisenza intengo zikhwele mjokojo, ngoba umuntu odi impahla yakhe sekuthengisela iprice ezimbili, imali ekucharge imali yokuwoda imali aphinda kucharge imali yokuwoda impahla lezi, then sokusenza into yakhe ayithengisa idure kakhulu ngenxa yokuthi uyabe edinga into ezimbili, imali kanye le mpahla ayithengisayo. So akuvalwe lokho kokuthengiswa imali vele, ngoba yikho kusibangela ukuthi intengo zikhwele zonke.
Kundaba yekogesha uhulumende ukwanise kakhulu sibili lapho, ngoba imali sithengiselwa abantu phandle amabhenki. So i-RBZ kayithatha inyathelo eliqinileyo ukuthi amabhenki kanika abantu imali zabo bezihole zigwanile ziyi-cash, then ukuze imali irotate ibuyele ezitolo iphinde ibuyele ebhenki, ingadathwa ebhenki siyanikwa abantu abathengisa imali besithengisela imali zethu thina sifuze sizihole ebhenki. Uhulumende lapho ukukwanisile kalungisise indaba le masinyane isebenze, siphiwe imali zethu zigwanile emabhenki zingabi lokhu ezibhodiswa.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu liwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyabonga, kodwa ke siyacela ukubana lisithumele imilayezelo emfitshane engadluli i-2 minutes. sokulungiselelwa ukuvulwa isikolo esitsha esithiwa United States Achievers Program kumbe USAP Community School eHarare esiza kuba labantwana abenza izifundo ze-lower six kusukela ngozibandlela ngomnyaka ozayo. Unkosikazi Rebecca Mano obona ngenhlelo ezithiyeneyo esikolo lesi esizimeleyo uthi abantwana abakhaliphileyo abangenelisi ukuhlawula imali yezifundo bazancediswa ukuba bafunde esikolo lesi. Abenze kahle balakho ukuqhubekela phambili ngezifundo zabo emakolitshini kwelemelika lapho abazathola khona uncedo lokuhlawulela imfundo yabo. Kuzafundiswa izifundo zama-sciences kanye lesilungu esijulileyo. Okwamanje kulungiselelwa ukuthi abafisa ukungena kuhlelo lolu bathole ama-application forms endaweni ezishiyeneyo okulenhlelo zemelika emadolobheni. Kumele ama-application wonke atholwe ngabawahlolisisayo eHarare kungakafiki mhlaka 20 Mfufu. Kusukela ngomnyaka ka-1999 sokufundiswe abantwana bedlula amakhulu amane kwelemelika ngaphansi kwalolu hlelo. Abanye bagcina besenza izifundo eziphezulu ezinjengama-PhD. Ukuze sizwe okuningi esikolo lesi, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loNkosazana Charmaine Nyakonda ozabe efundisa esikolo lesi.
Isikolo sabantu abakwaziyo obio, ophysics, labo chemistry, labo math ku-A level. So abantu abakwaziyo those subjects ku-A level bazo-enrolla for that school and get into that school. But inkinga ikuthi ukungena esikoleni sonesi kumele ube labo A labo B, kumele ube excellent, kumele ube kwazi into oyenzayo, kumele ithaye isikolo.
Obhadalayo mbani i-school fees?
Wena uzatho ukuthi hayi mina isisikolo lesi kade ngibhadale imali engaka. Umathetho ubhadale imali engaka, i-socialize yinyano ikhona ukuyibhadala. Uyabona into engitshoyo?
Ye, ukuze ungene esikolo lesi kumele wenzeni?
Kumele ube labo A labo B kuma esikoleni nje. Kothi isikolo sama-sciences but kumele ube labo A labo B in general ngoba kuletha wonke umuntu a-apply nje but sizothatha abantu abayi-45 kuzo-apply abase Harare eGwele eBulawayo langabi ngaphi nathi la uyabona ukuthi kutwa khona kumele abayazi usayenzayo.
Singathi-ke sivulwa nini isikolo lesi?
January. Mina ngifundisa ibhaya esikolweni sakhona.
Ye, nxa sikhangeleke khonoko ke ukuthi USAP Community School siyakwazi ukuthi abantu bacabanga into enxa yebahle bethola ama-scholarship le nto ezinjalo kume njani khonapho?
Mina sunabantu abasihambela abangikhosizaresearcha sibekwazi iqiniso uzasiyela ukuthi wena ububhadala malini ma ubukhona ukubhadala $10 kungathi i-school fees zethu sikufuna wena njenge-student sizakuyekela ukungeni yabo into engitsho sibe sesimetha need-based financial aid.
Right, kona ngapho ke kobulawayo, kona ngapho kobulawayo ke singathi abantu kumele benzeni nxa ukuthi umuntu ufuna ukuthi angene kuhlelo lolu.
I-application form ibhaliwe ukuthi you should be averaging on A's on B's.
Uyayithatha ngaphi i-application? Uyabe uyayithola ngaphi?
Ku-advertisement yethu umuntu ule link. But ma umuntu engela link, uma ngazi isikola ngithi ukuthi ngethi ama-application form physically. Ku-Facebook. La ku-social media, but nxa umuntu engela access to social media nxa ese-40 and sizama ukuhamba out emathebelelen sihambe kuma-boarding schools sibasiye kuthi no kule-scholarship esinje esila esila kuzotho ukuthi usesikoleni esikuphi umuntu akhona umbuzi lakhona because athezindlela e-asha esirini ethekwane esolusi and mina ngizabe ngihambe esikoleni kubokhona la kuma-askets langabi enza khona ukufika khona but uma ngingafikanga usile ngane awuzwanga ukuthi ngifikile endaweni lapho khona and umuntu yakhona ukuhambe nasi-American space ekobulawayo esemarket ezwa nge-program yena le so ma esesikolweni esingafikanga whatever but ezinle ukuthi into yangikhona ikhona or ebonile ku-Facebook wathola i-link cause ku-Facebook kule link ye-application yangkhona emasamaitan space eyikhulumayo kule free Wi-Fi for anyone as long as you are Zimbabwean you have an ID kule free Wi-Fi so uzohamba emasamaitan space uyezwa ngithile ama-application form ngathiya le flyer ngithi ama-application form ayi-13 le flyer le Wi-Fi marengazi kusiyini yona le i-USAP yabikhona. So xa kungumuntu nje ongakhona uku-access i-internet. They can go there because internet is free. That's the same thing to us.
Yeah, asithi umuntu lo usekhaya kukhona ngale ke ematopo esikolo se-high school.
Asithi umuntu okhona esekhaya kulo muntu onjengawo umbonele wakhuluma lami. Kungitshela ukuthi anti. Yeah, ngitshela ukuthi hayi mina umuntu engimkhulumelayo ngifuna ukumncedisa a-apply anti. But kasuza khona uku-accessa because ematopo kuzanihlupha ukunemfiki. Baninga nge-budget ukuyafika ematopo. But mina le budget ofika as much of my turbulent as I can do. Yabo, so ngiyabonga uJesus angikhona ukufika mina sengithenga uJesus i-link yoku-apply or ku-Facebook. Yabo, ngihamba ku-USAC or udingi Education Matters ku-Facebook. Ngayithola, uzathola i-link yangikhona. And ma kuyehlula, uzatshela ukuthi hayi kuyangehlula. Ngibe sengithumezela ne-link nge-message.
Lo ngunkosazana Shamini Nyakonda, umbalisi wesikolo esitsha esithiwa sona i-USAP Community School, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Kusukela kuzandela kusiya kunhlolanja
Bendala Sandra Ndebele sidobela uhlelo lwethu lalamhlanje singakethukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ibhanga le-RBZ selihlehlele emuva kwisinqumo sokumisa abenza umsebenzi wokuthumeza lokuthengisa imali ngomakhalekhukhwini i-cash in, cash out, kodwa sokule migoqo. abesifazane sebekhuthazwe ukuthi bayehlolwa umkhuhlane wemvukuzane yebele ngobunengi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ukuthi silolunye uhlelo ntambama ngo-fast 7 kumbe sidibane njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngo-Chris Gande.